So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 2 kulwezi 2021 igama ngontungami linkomo nanzi ezihamba phambili
ukuhlaba abantwana bona kuyadingakala ukuthi kube lemvumo yabazali babo kwenziwa indlela ukuthi abantwana laba bavunyelwe ngabazali babo
uhulumende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha labaleminyaka elitshumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19
asikhangele i-European Union ilaye u-ambassador wayo osezimbabwe olawo wonke ama-explanations ukuthi izanu iyiphathi enjani
umongameli mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma namuhla emhlanganweni we-COP26 eScotland ngemva kokuhlangana leziphathamandla zebhilithane leze-European Union izolo kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo eVirginia kwele Melika oluzakhomba ukuthi umbuso kamongameli Biden usaqinile na kumbe uyaxeka zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela uhulumende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha labaleminyaka elitshumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19 ugatsha olubona ngezempilakahle lwethule umbiko izolo lusazisa uzulu ngaleli nyathelo njalo luxwayisa izabelo abezikolo abamakolishi kanye labamanyuvesi ukuthi bahlabise abafundi abaleminyaka le kusukela namuhla luthe njalo kuzasetshenziswa ijekiseni elungiswe inkampani yakwele China iSinovac engenye yamajekiseni asetshenziswayo elizweni ebantwini abadala. Uhulumende uthi uphakathi kokucubungula ukuthi abantwana abaleminyaka ephansi kwelitshumi lasithupha bengahlatshwa labo na. Ilanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezedlula kancane ezintathu kuphela 3.3 million uhulumende uthi ulokhe ekhangelele ukuthi inani lasebehlatshiwe libe selifike kuzigidi ezilitshumi i-10 million ngompalakasi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso ephatheke kunhlelo ze-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance umnumzana useNispanda.
Into eqakathekile kumele sinanzelele ukuthi uhulumende ufuna ukuthola i-herd immunity. Ngakho akuqale ukukhankaswe kubantwini abadala size sibone ukuthi siyabakhuthaza ukuthi behlaba. Okwesibili, ukuhlaba abantwana bona kuyadingakala ukuthi kube lemvumo yabazali babo. Kuyaso kumele ukuthi uhulumende aqale kwenziwa indlela yokuthi abantwana laba bavunyelwe ngabazali babo. Akwenze ukuthi loba kusiba lento engenzakala khonapho nje siyakwazi ukuthi izinto ezinye nje lento engacatshangelwayo ingenzakala. Umzali abekwazi njalo abevumile. Kuqakathekile ukuthi njalo abantu banikwe baboniswe ukuthi lama vaccine asebenza njani, ayenza njani ukwenzela ukuthi bakhuthazwe kuhle. Ngibona ngani udubo olunyusuka lube khona ukuthi kuyaba ngani kuyafuqwa abantu kodwa kumele sibakhuthaze. Ngoba nxa umuntu ekhuthaziwe lokuhamba lokuthi abantu abakhe behlatshwa kusoze kuhluphe. Isizathu esenza ukuthi inani lelibe lokhu liphansi ukuthi bona abazali yiba abachedela ngemuva. Ngakho kumele sibakhuthaze nini, sibatshengiseni ulwazi olukhona, sibatshengiseni izinto okuthi i-vaccine banceda njani. Kube indlela yokubakhuthaza ngoba singaze sigijimele ebantwaneni nxa abazali bengakhuthazwanga abantwana kuzaba nzima ukuthi bahlatshwe.
Inani labantu abadala sebehlatshiwe lilokhe liphansi. Abantwana bona ubabona besukumela phezulu yini?
Hayi, into eqakathekileyo ukuthi kube le ndlela yokungenisa ulwazi. Ikakhulu thina njengamabandla besesiqalisa uhlelo lokukhankasa oluzangena iZimbabwe yonke kuma-16 districts. Khankaswa emachurch, khankaswa zonke indawo, kuthaza abantu ukuthi behlaba. Mbona ngani yindlela okumele siyisebenziseni le? Ngoba ugijimela ebantwaneni njengoba ngengakhuluma, mbonani kuzaba loduvo nxa abazali bengakuvumi.
Umnumzana Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangamatshumi amathathu 30 belomkhuhlane lo. Asebefile bonke sebesedlula inkulungwane ezine 4,679. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni weCOP26 eScotland kwele United Kingdom namuhla ngemva kokuhlangana leziphathamandla zaseBritane leze European Union izolo. Umhlangano lo uvulwe ngumholi weBritane umnumzana Boris Johnson, yena obonakale qhawula uMnangagwa bebingelelana okwesikhatshana nje. Umsakazo weZBC ubike ukuba uMnangagwa uhlangane njalo lomphathintambo obona ngobudlelwano beBritane lamazwe aseAfrika, unkosikazi Victoria Grace Ford, kanye lomkhokheli weEuropean Council umnumzana Charles Michel. Esiya kulomhlangano uMnangagwa waveza ukuthi ulakho ukuhlangana loBoris bakhulumisane ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Yena uMnangagwa ukufakazile enkundleni yeTwitter ukuthi uhlangane loMichelle, njalo ubonge ukwamukelwa kwakhe nguBoris lonobhala jikelele weUnited Nations umnumzana Antonio Guterres, esithi lokhu kuveza sobala ukuthi ukukhulumisana phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kuyaphumelela. Kumbiko wakhe namuhla uMnangagwa ukhangelelwe ukuveza amanyathelo athathwa yiZimbabwe emizameni yokulwisana lokuguquka komkhathi lokuthi eleZimbabwe liphazanyiswa njani ilinguquko. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden loGuterres bakhulume izolo bakhuthaza amazwe omhlaba ukuthi abambe iqhaza lwisane lalolu dubo. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi kambe ukuhlangana kukaMnangagwa leziphathamandla zeBritane leze-EU izolo kulakho na ukuguqula indlela amazwe la adlelana ngayo leZimbabwe.
Akula lutho oluqakathekileyo oluya ngapi ngoma abalukhulumileyo, ngoba konke khonoko kusenzeka ilizwe leBritane lilenhlupho zalo kulezi insuku. Ngikhuluma kunje uBoris Johnson uphathekile kakhulu ngodaba lweCOVID-19, uphathekile kakhulu ngodaba lwefishing olukhona manje oluyingxabano enkulu phakathi kwelizwe lakhe leFrance, uphathekile kakhulu ngodaba lweyona le into abahlanganisileyo izinto zeenvironment lezi iclimate change konke okwenzakala, uphatheke kakhulu ngobudlelwano babo le hayina iZimbabwe inkomo ingokulilizwa kuncane ncane kakhulu ukuthi uBoris Johnson angalala ngaphandle kwengubo ngabo. Angazathi yena uzahlangana loBoris Johnson, ukuhlangana lomuntu njengoBoris Johnson emhlanganweni onjengalo kungabe nje kuyindlela yokuzama ukuthi ngesilungu singathi networking engayingapi engabafikisa indawo. Akulalutho oluphumayo entweni njengale, ngoba ngemva kwakho konke lokhu umhlaba uyakwazi ukuthi uMnangagwa ngumbulali.
Uchu ukuthi ukuhlangana kwakhe labe European Union labe Britane akusoze kuntshintshe lutho ngisho ngisho.
Singakulibali ukuthi ilizwe ngalinye ngalinye ngitshola lenhlanganiso ngayinye ngayinye asikhangele European Union ilaye uambassador wayo oseZimbabwe olawo wonke ama explanations ukuthi izanu iyiphathi enjani okubona konke kusenzeka eseZimbabwe njalo ethola iinformation epheleleyo ngoba eseZimbabwe esazi isimo selizwe leZimbabwe lokuthi uhulumende weZimbabwe wezanu lo uhlukuluza njalo abantu kusukela kudala ukuthi ubehlukuluza njalo abantu lokuthi umnangagwa uyisima kanjani nguye umuntu olamano ukuthi atshele European Council lo Michel ukuthi kahle nxa besithi bafuna ukuvuselela ubudlelwano leZimbabwe kumele baqale banakekele lokhu lalokhu lalokhu bakhulumisane labo labantu beZimbabwe ngalokhu lalokhu lalokhu esingakulibali okuyikhona okwabangela ukuthi kube lama sanctions elizweni lena lokuthi European Union ingayithathi serious izanu siyakwazi ukuthi izanu yiparty yababulali sibabonile besenza ama human rights violations amaningi kakhulu.
Udokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Abezanu PF bona bathi uhambo lolu luveza sobala ukuthi eBritane lamazwe aseEurope azimisele ukusebenzelana lohulumende kamnangagwa.
Yebo 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 mthakazi omuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa isimo somnotho elizweni esiphazanyiswe ukuqhamuka kobhubhane lwe coronavirus. Sixoxa labosomabhizimusi abasakhulayo ukuze sizwe ukuba baqhuba njani umsebenzi phakathi kobunzima obudalwe ngokungaqhubi kuhle komnotho welizwe. Sulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Inhlanganiso ye Center for Innovation and Technology ithi umbukiso wayo obumayelana ngombhuqazo wegugurawundi ewenze ngeviki edluleyo uphumelele kakhulu njalo uZulu ufunde okuningi ngalolu daba. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Zenzele Ndebele.
Baba lezikhulumo ezithiyeneyo ezakhuluma ngendaba yegugurawundi, I think abantu bathokoze kakhulu ngendlela yokuthi abantu abanika izikhulumo ezakhulumayo lapha banika information eyayingekho emehlweni abantu. Ungakhangela uTimothy, uProfessor Timothy Scanisha ekhuluma ngento ezazenzakala phakathi kwama-embassy afana labo America labo UK ngesikhathi gugurawundi isenzakala. Kwacaca sobala ukuthi amazwe lawa ayekwazi okwakusenzakala kodwa ba decide ukuthi besekele umgabe beyekele abantu beMatabeleland bebulawa ngesikhathi gugurawundi ngoba ama interests abo kwakuyikuthi bevikele ama interests abo la makhiwa. So lokhu kwamangaza abantu abaningi kwaphinda kwabazwisa ubuhlungu. Senzile amanye ama events esazivele singakhulumanga ngawo senzele ukuthi mhlawumbe kungaba lezitha ezingasiphambanisa. Sayenza i-film screening eGwanda lapho kwaba labantu abaningi khona bathakazelela abantu ukuthi labo bezizwe bezibone kukhulunywa ngendaba yegugurawundi. Sihambile eBalagwe nge-Saturday kwafakwa ilitshe khona ngale ilitshe lesithathu sincedisana labo ebheji likaZulu abayibo kade befake ilitshe khona ngale ngemva kokuthi amabili amanye amatshaya efakwe khona le ekhithiwe bekulezi nduna balisele odakamela omathema ofuyane. Abantu bajabula njalo bakhanya bethakazelela uhlelo lolu olwenzakalayo ukuthi indaba yegugurawund le ikhulunywe ngayo bezwisise ukuthi kanti kuhamba njani.
Isabona lisiyabukisa enye yamabhayisikopo enu eGwanda, kungani la kubona kufanele lokhu njalo izakhamizi zakwamukela njani?
Izakhamizi zeGwanda ngezinye izakhamizi eMatabeleland esisebenze lazo kakhulu eminyakeni le emibili edlulileyo sidinga information ngendaba zegugurawund lezi. So ukuthi sihambise idocumentary khona le besibone kufanele ukuthi labo bephatheke bebone okwakusenzakala ngoba kwesinye isikhathi siyafika njengentatheli sithathe imbono yabantu sidisappear sihambe. Sizabuya futhi ngomnye umnyaka sesizobabuza futhi abantu bezinye isikhathi babezibuza ukuthi kanti abantu bona laba abatshana bebeya bezothatha information le bayabe isangapi. So besibona ukuqhakathekile ukuthi sihambe ezakhamizini sizitshengise ukuthi hayi khona kuyane sasilibuza khona okunye kwakhona nanku lapha sesithe sayenza i-documentary siyabukisa lani siyalibukisa lapha siqede siyetshengisa abanye abantu bakwanye amazwe okwezinye indawo ukuthi bebekwazi ukuthi kwahamba njani. IGwanda yindawo enye iyaafektwa kakhulu ngegugrawundi ngoba uzacabanga ukuthi kwakule indawo ezazifana eziphose zihambela lebhala kwendaweni zesitezi kule ndawo khonakale okwakuthiwa kusesikalini okwabulawa abantu abaningi njalo khonakale. So abantu beGwanda bazwa kakhulu ubuhlungu babahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi segugrawundi. Kwakuqakathekile ukuthi sincedisane labo bebone labo umzamo esizama ukuyenza ukuthi sichasise kumbe sitshengisele umhlaba ukuthi indaba yegugrawundi yayimbi imbi ilokhu ihlukumeza abantu bakithi. So abantu bajabule kakhulu kodwa ke balokhu bekhala ngokuthi bona bafisa ukuthi indaba yegugrawundi le ilungiswe, bafisa ukuthi abantu laba ababulawayo abakuma mass grave bengcwatshwe kuhle behlonitshwe, bafisa njalo ukuthi labo abalimalayo abalahlekelwayo kumele kutholakale indlela yokuthi bebhadalwe esithi ngesikhiwa yi-compensation.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngoinhlanganiso ye Center for Innovation and Technology. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ibika ukuba isigodlo seMelika eZimbabwe sithi sikhathazekile ngodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kokhetho luka 2023. iChronicle ithi ibandla leZanu PF selithembise ukuthuthukisa izabelo zeMandebeleni. Sogu iskati sembiko yino.
Salubonani, salubonani balaleli othe 7 nani basakazi okhulumayo ngithandekile moyo. Ngikhuluma ngise South Africa ngithanda ukubingelela umndeni wami umama wami unayibongwe labana bamukwazi unayibongwe nomntana amuthubelihle ngiyece ngensuza ngiyebulisa ugogo namadam lokhulisa esinathi logogo nesinathi ngibulisa umndeni wami wonke ngithi philana siphile negama lenkosi lengabaqambanga lonke ngiyalibulisa ngithi liphile liphephe kule COVID. Ukhulisa Clifford khona lecholocho, ukhulisa eteli khona legebheni, lonke ngiyalibulisa ngithi liphile egama lenkosi ngumamolo olibulisayo. Ngiyabonga.
Basakazi beStudio 7, mina ngingubusane ngibuya kwesigangatha. Ngibonga kakhulu kubasakazi bonke labalaleli beStudio 7 abaphakamise impilo yethu yabaphezulu kakhulu. Isikhalazo engilaso mina khona lapha uhulumende wethu ewezani into esenzela thina singabantu bemathebheleni lasiyibona yikho sithi viva mqondisi, viva mqondisi, ngoba into ayenziwa mqondisi ngizano asiboni futhi mqondisi awuqume izwe libe kabili. Ngoba uma ngikhangela emathebheleleni akula nto enjani ekayenziwa ezandla, akula even into esiyibone yenzisize ekhulumeni. Siyazakhela izitolo, siyazakhela konke. So awukhangele ukuthi nelo uzeni laphana ilokhu igodini lamanje lokhu injalo ethi yakho uyayakha kuloku njalo.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Ah, kodwa kube leyibona imali yelizwe ukuthi idlaliswa kabuhlungu kabe kanjani. Hhayi, imali yakithi idlaliswa kabuhlungu. Into ezisa ubuhlungu ukuthi abantu bayahlupheka, abantu bathwele nzima, kodwa imali yathatha iyadlaliswa nje, kumbe bona baswele umsebenzi wayo ngoba isiningi kakhulu. Kambe imali abayitshontsha beyigqiba ezindlini zabo kibe uvele iningi kakhulu, kabasayazi ukuthi beyenzeni ngayo le mali. And baselfish vele, akusho bantu futhi abangakunikeza imali, yikubona sebeyidlalisa. So awuntshele khona ukuthi kuleyo UK uye kwenzani, uye buka amabhilidi kuphela, ugolisa nje ugibela indizamthini ehambise emoyeni kuphela ungela nto ayilandayo. Kati uye kwenzani vele khona akwaqala, uye kwenzani umbuzo wami engizibuza wona ukuthi uye kwenzani, why angathatha ngale mali wayakha izikolo, wathenga imithi ezibhedlele, walungisa imigwaqo, waholisa abantu laba abavalela imchova wa vele ziningi izinto kuba la ikuthanda kodwa yena uthatha nje uyagibela indiza mchini endela lento ayilanda ayikho even la kancane ulanda ukuyabuka amabhilidi nje kuphela ulanda ukuyabuka leyo ndawo yase UK kuphela ukuthi injani kodwa ishemu ngalabo abantu bezana uBF la okunye babula engafundi laba bantu yazi ukungafundi kubuhlungu kabi mina vele ngavela utawumnanga kwangupresident umuntu ongazi yena uA yikubona ethatha indiza mchina just esiyavakasha ngendiza mchina elabantu abangu 100 akoda ishemu mani yazi enye into zobuhlungu mani
ngiyalibingelela lonke basakazi baka studio 7 mina ngikhuluma ngisenkayi esigabeni sikaNgomambi ngizama lami ukuthi ngicele kini baphathi bohlelo ukuthi kade konke ngizama ukuthi lami ngeke ngingene nge-audio yami azake ngizwe ibalwa ngisho one day kodwa ngesifiso sami lami ngingumuntu weZimbabwe lami ngifuna ukuparticipate kuningi ngoba uhlupho leZimbabwe olukhona lolu vele kalila ukuthi ngubani that's why lami ngizinikela ukuthi ngike ngingene ehlelweni ngingathaba njalo nxa ukuthi ingabalwa i-audio yami ngizama ukuthi lapha sibonisane la eZimbabwe lapha ngamabandla la akhona lawa awezombangazwe hayi yebo i-democracy ikhona ukuthi ofisayo kuyenze kodwa ke iningi lethu ngohlupho olukhona sekungani ukusikholisa ukuthi omunye lomunye abe lebandla lakhe nje kuphela ibizo lakhe liphume kumaphephandaba kanti kakusebenze lokuyana esikudingayo thina ukuthi sihlanganise umqondo senze into eyodwa sivote silimanyene sindawonye sikhiphe izanu PF leyo embusweni eyiyo esisokolise yasisokolisa sesize sihamba ngamanyathela yikho ngixwayisa uZulu onguye ovotayo ukuthi kakhulu kakhulu kabananzelele abantu laba abafoma amaphathi zabo sebedinga usekelo kithi babe le njongo ukuthi nxa bebalandela baboneni kubo njengalokhu thina sikunanzelela iPollard leyi eyiyo esebenza lo mnankakwa ivele yona iqhathwe ngumnankakwa bayangabasebenzi bayahola behola izimali but ama-individuals hayi iningi thina iningi esingazuzi lutho asike siboneni umuntu onguye olohlonzi okhanye ngani angasikhupha endabeni leyi iyobugqili esikuyo mina umuntu engimnazelelayo phakathi kwabo bonke ongasilamulela ongela ndaba lani le mali kodwa ole ndaba labantu beZimbabwe nguchamisa kanye yedwa qho onguye okumele ukuthi kona simvotele ukuze siphume ebugqilini lo kunazeleleni njalo futhi ukuthi kona uyavinjelwa avinjelwe ngamapholisa avinjelwe ngama-CIO bafake izigodo kungani engumfana omncane bemesaba kangaka kumele ukuthi uzibuze la ukuthi kathi ukuze bamesabe nje bamesabelayo bayabona ukuthi amaqhinga wonke asebewazamile ukuthi kona bamsondeze eduzane kavumi ngoba yena esazi ukuthi uwakhethwa ngabantu ukuthi abakhokhele abakhiphe ekugqileni lobo bayibubona so sebebona ukuthi kona lo mfana lo powerful
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi eMelika seliveze ukukhathazeka ngokudlondlobala kwempi yeTigray kwele Ethiopia. I-Associated Press yona ithi intathelizindaba yaseMexico edutyulwe ngempelasonto uAlfredo Cardoso ubhubhele esibhedlela. Singene kudaba lweMelika. UZulu wesabelo seVirginia uyavota namuhla kukhetho lokudinga osibalukhulu walindawo. Abebandla elibusayo lamademokrasi yibo abaphethe lesi sikhundla okwamanje. Kodwa uncintisa emele ibandla eliphikisayo elama Republicans umnumzana Glenn Youngkin okanya engutshikile obhanqa lomela ama Democrats umnumzana Terry McAuliffe. Ukhetho lolu luza ngesikhathi usekelo lukamongameli Joe Biden owama-Democrats solwehlile kakhulu elizweni. Iningi lithi ukhetho lolu luqakathekile ngoba luzaveza ukuthi usami ngezinyawo na umbuso kaBiden kumbe usuxega phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ibandla lama-Democrats umnumzana Dan Moyo.
Siyazi ukuthi Virginia emandulo yayivele iyi-state yama-Republican kodwa ama-Democrats ayiguqula. I think during isikhathi sika-Obama ama-Democrat ayitshintsha from ukuthi ibe bomvu iVirginia bayenza yaba yi-blue. So for the past elections iVirginia yabe very strong ibanjwe ngama-Democrats. So siyazi ukuthi noma ama-polls esithi ngijikile obhanqa silethemba thina njengama-Democrats ukuthi singaphuma ngobuningi bethu siyevota sizonqoba njalo. Ngoba kuqakathekile ukuthi iVirginia ihlale ilokhe ingeyama-Democrats ngoba ama-states awokuqala ukuthi abe lama-vote for ugovernor after i-election ka-2020. So usually abonakala njengama-indicator ukuthi ukhetho luka-2022 ama-midterm elections lungahamba njani.
Uphenyo luthi bayanda abantu abathi uBiden uyehluleka umsebenzi. Singabona lokho kuphazamisa ibandla lakhe yini kukhetho lwanamuhla.
Ama ratings kaPresident aqhakathekile kakhulu ngoba ayatshengisa ukubana abantu bayathokozelela indlela asebenza ngayo. UBiden sibona ukuthi yena okwamanje udaba lakhe wele okokuqala siyazi ukuthi ama-Republican vele angeke azamsupport noma angazenza okuhle kanjani, angazenzeni okumangalisayo ama-Republican azoku-oppose kuphela ngoba yi-politics leyo. Lapho okudanisa khona kakhulu yikuthi ma kuyukuthi abantu ama-Democrats abantu bakhe uBiden kube yibona abasolayo indlela asebenza ngakhona. Lokho ke yikho okwenza ukuthi izinto zingakahle ngoba abantu bangaqala ukusola. Definitely kusho ukuthi ngo-2022 abantu abaningi bayagcina either bengayi kuyavota kube le voter apathy or bagcine bevotela ama-Republican ngoba bebona kungekho okwenzakalayo kuma-Democrat. Kodwa siyazi ukuthi khona manje into ehlupha kakhulu kuma-Democrat, uBiden usenza izinto ezinhle eziningi kakhulu, unikeza abantu izimali, uncedisa ngedaba lwe-COVID. So abantu abaningi bayathokozelela lokhu, labantu abangasebenziyo baniyana employment yabo ubanikezile izimali ezithe xaxa abantu bayakuthakazelela lokhu. Into esihlupha yona leyo ukuthi kulamabhili okumele aphaswe ku-House la ku-Senate afana lebhili eyamapholisa le ka-George Floyd, okufana le-immigration bill, okufana lale infrastructure bill ayiqhubayo uBiden. Izinto lezi zonke ma zingaphasanga kuzotshengisa ukuthi uBiden kusho ukuthi ukuthembisa kwakhe ukuthi yena uyakwanisa ukunegotiata lama-Republican kube le bipartisan support kusho ukuthi abantu babe sebeqala ukukusola lokhu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha labaleminyaka elitshumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma namuhla emhlanganweni we-COP26 eScotland ngemva kokuhlangana leziphathamandla seBhilithane leze-European Union izolo. Kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo eVirginia kwele Melika oluzakhomba ukuthi umbuso kamongameli Biden usaqinile na kumbe uyaxika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.